Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Kande kuthatha leli thuba lokubonga uJonga kanje Miri ngosinika izindaba ngolimi lesishona. Balamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 16 Zibandlela 2024 uProphet Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje, izikole ezimbili zivaliwe eTshirezi esabelweni seNkabazwe ngenxa yokumemetheka komkhuhlane owesihudo sekholera elizweni. Abachosi-chusi bakahulumende babikwa behlulekile ukuveza umthathandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukuthi umnumzana Job Sikala owake wamela izenge zaWest edalela ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokuthutshozela abantu ukuthi bavukele uhulumende. Amapholisa athi aseqinisa umkhankaso ukubopha abantu abathengisa izidakamizwa labathengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulo mkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezikhulamthetho ukuze kuqedwe lolu duko. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izikolo ezimbili zivaliwe eTshirezi esabelweni seNkabazwe ngenxa yokumemetheka kumkhuhlane wesihudo esekhwerela elizweni kanye lakwamanye amazwe asemhlubulweni wezansi yezwekazi le-Afrika. Izolo kulabantu abahlanu ababikwa befile, njalo abedlula amakhulu amabili batholakale belomkhuhlane lo. iTshirezi yiyo ebikwa ilabantu abaningi asebebanjwe yilo mkhuhlane, ilandelwa yiBite Bridge, iKwazana eHarare, iShitungwiza, iGlenview eHarare, Makonde kanye leBuyera. Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamashumi amabili, 18,332 asebebanjwe yilo mkhuhlane kusukisela ngesikhathi uqhamuka nyakenye. Uthabo Kancube owe-Studio 7 uxoxa lomnumzana Ambrose Bindi owayekhokhela inhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo eyeBulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC ngalolu daba.
Kuhlungwe ukuthi esiwuzwela ngaphandle kwelizwe leZimbabwe, kodwa ukhanye sungene leZimbabwe silezane eTshirezi ukuba naezinye isikolo sezivaliyo. Izwe le manikalombi ngapho ukuthi umkhuhlane lukhona le-Harare, sakuthiwa sungenile. So-ke esikutshiwo lapha yikuthi nxa umkhuhlane lobelesukhona eZimbabwe, kule ngozi enkulu yokuthi lathi lapha koBulawayo singagcina sihlaselwa nomkhuhlane wobungananzelela. Sinabantu abahamba nsuku zonke amabhasi asuka khona leHarare, asuka koManikaland, asuka koChipinge kuya la, naboTshirezi kuya la, ebuthela abantu behamba besiya le nani. So khona kwaya kule ngozi yokuthi kutho ukuthi lathi njengoBulawayo sofanele sinanzele kakhulu ngoba lo mkhuhlane ungagcina usibambi. Siyakunanzela ukuthi umkhuhlane lowo ungazungene ulokumemetheka masinya elizweni. So kuyinto ebuhlungu esifisa ukuthi abantu njengezakhamizi sinanzelele ukubana siphile ngendlela okumele siphile ngayo. Ukuphawulana ke kume ezintheni ke sekuyele ukuphawulana. Aluba kuya ngalo uhulumende siyananzela izintheni kuyadliwa. Uhulumende ngawo uyafaka umthethwana okwaba khona isikhathi se-corona, abantu abantu isikhathi se-COVID ukuthi abantu
Sibona lapha umkhuhlane lo umemetheka kakhulu lapho okulodubo lwamanzi khona, njalo indawo eziningi zeZimbabwe ezikhangelane lodubo lolu. Kungenziwa njani?
Ye, liqiniso leli ukuthi umkhuhlane lo okwenza umemetheke lapho odubo lwamanzi khona ukuthi kushuta abantu ama-hygienic standards abo sehlile, akunganazela ezambuzini ngayimayekuba kungasafulashwa kuhle nabantu basebezambuzi bangagesi izandla, yikokwenza umemetheke. So sokukhona ikubana nathi kokulawa liyananzela isiyohlupho olufana nawo lwamanzi. Engxenye aluba kuya khathi siyananzeleke ukuthi indawo eziningi khona abakobulawayo yiwamanzi ehlupha, akayekele engavalwa kwesikhathi esithile. Siyakwazi ubana amanzi ayashoda, kodwa-ke ngengomkhuhlane losukhona uthi sikhathi ayekele amanzi angafahle ke kubonakala umkhuhlane uqala uncando, kuzokuthi indawo lezi ezingela amanzi kube nama-water kiosk lawo ngathi ancedisa abantu kuxhaswa sokunzima. Kwezinye indawo ngaphandle kobulawayo uhulumende lawo lomlando kubana bondawo ezelamanzi ziba la manzi, ngoba ngavele kungela manzi umkhuhlane asezenelisa ubana siwumanzi. So-ke engxenye kobulawayo sisicele ukuthi hhayi amasithi faza sethu ngabayavumela ukuthi khathi samanzi angazwana lokhu kuthiwa yi-load shedding, bake bayekela amanzi aqhubeke khona umkhuhlane kuze beqinise ukuthi hhayi usudedile awusaqhubeki ngendlela esibona iqhubeka ngayo khathesi.
Ye, umkhuhlane lo uqale ngoFebruary ka-2023, njalo sibulele abantu abaningi. Libona sengathi kuyini okudingakalayo ukuthi kuhle kumiswe ukuqhubekela phambili komkhuhlane lo, njengoba sekusiba ngumnyaka wonke silokhu sikhayelane lo dubo olulodwa lolo?
Okokuqala sibona ngathi yimfundiso, imfundiso iqakathekile. Abantu abaningi lo mkhuhlane abawuzwisisi ukuthi uyingozi njani. So sithi thina uhulumende kakhulu i-ministry yezempilakahle lama-local authorities obulawa ukuthi council kwezempilakahle lapho i-department ze-health ekube le ndlela ukuthi kube lama-program abanzi okungena lapha ezikhabeni kuma-communities kuzakhamisa abantu befundisa into yokuqala ukufanele yenzakale le kuzathi bananzelele. Okwesibili, sinanzela ukuthi engxenye lezinhlelo lapha inamba kezinando kathathu asiyakwazi ukuthi thina njengabantu abamnyama singasilwa siyashisana siyekhulume, kodwa ngamkhuhlane usukhona inamba zingabi inkulu kakhulu. Uqhubeke futhi ukuthi engxenye ezinhlelo iy'ndaba lezane zokuqhawulana abantu bafundisa ukuthi bake bame ukuqhawulana. Engxenye futhi sedlula fana nge-COVID siyakwazi sengoba kungasaphekwa. Engxenye sokufanele siyeke leso sigaba kuye kumiswe kancane ukuthi hhayi ezinhlelo sikalo siyebe komnye wethu sikuyaphekwa kudliwe, kuye kumiswe kancane khona kwa.
Lo ke bekungumnumzana Ambrose Svindi owaye wakhokhela inhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association, njalo elilunga le-CCC esecingweni loTabo Kancube we-Studio 7. Abachuchisi babikwa behlulekile ukuveza emthethwandaba umfanekiso owevidiyo ababesithi balawo oveza sobala ukubana umnumzana Job Scaler owake wamela izengeza West edalela ephalamende engowebandla le-CCC ngempela ulecala lokutshotshozela abantu ukuthi bana bavukele uhulumende. Lokhu kudale ukuba leli cala lidluliselwe phambili. Lokhu njalo kwenzakala ngesikhathi amapholisa evimbe umbuthano obuqoqwe ngabeqembu eligqugquzela ukukhululwa kukaSikhala ele Job Scaler Solidarity Council ukuthi batshengisele ngokuthula. Sithi lokhu kwephula umthetho wokulondoloza ukuthula we-Maintenance of Peace and Order Act. Amapolisa athi aseqinisa umkhankaso wokubopha abantu abathengisa izidakamizwa labazithengayo, njalo akhuthaza uZulu ukubana aphatheke kulumkhankaso ngokuwaluma indlebe phezu kwezephulamthetho ukuze kuqedwe lolu dubo elizweni. Embikweni esiwethule namhla, isikhulumeli samapolisa uMnumzana Phonyathi uthe kulabasolwa abathathu abasanda kumiswa emthethwandaba ngemva kokutholakala belezidakamizwa ezigoqela i-crystal meth le-bronco coffee syrup. Uthi omunye wabasolwa utholakale ele crystal meth ebiza izigidi ezedlula izinhlanu zamadola akule ezweZimbabwe 5.3 million ukusetshenziswa kwezidakamizwa ludaba oluhluphayo eZimbabwe osolubhahe kakhulu kwabasakhulayo. Untungamile Nkomo weStudio 7 uxoxele loCouncillor weProportional Representation kobulawayo uNkosikazi Phesi Nyathi.
Esimqoka ukuthi izidakamizwa zibulala ikusasa yabontanga. Sesibona ontanga bethatha lezi zidakamizwa, abanye kubangelwa ngama peer pressures from abangani, abanye kubangelwa ngama background abo lapho abasukela khona, lapho abahlala khona ngekhaya. So njengosedolobho omele abantu, omele ontanga, omela izigaba zonke zabantu, sikhalele ukubana sixhasane namapholisa ekuvikeleni ontanga ukubana bengasebenzisa lezi izidakamizwa.
Njengekhansili yakobulawayo lilazo yini inhlelo zokulwisana lalolu dubo kumbe ludubo elilutshiyela amapholisa?
Udubo lesigaba sonke sinjengakobulawayo asikhangelanga ukuthi udaba lolu silinike amapholisa kuphela. Lidaba esilikhangeleyo jikelele njengobulawayo, kumele sikhashane lamapholisa sisize umphakathi.
Kobulawayo khona ungathi udubo lolu lubhahe kanganani? Siyake sizwe ngamavuzu phathi abantwana benza ukuganga besebenzisa okudakayo besiye emacansini. Lubhahe kanganani udaba lwezidakamiso?
Udaba lolu selujule kakhulu esingathi sekuyikhensa eselungene phakathi ebantwini, ebantwaneni bethu. Ludaba sibile selubangele ukubana abantwana labo basaziphathi ngembeko. Ludaba oselubangele ukuthi nakhona kubahlali, kuma-societies, kuma-communities ethu, abantu abasahlalisani kuhle ngenxa yalezi zidakamizwa. Ngoba imbangela yibona abathengisa lezi zidakamizwa ngabahlali abahlala labantwana kuma-communities yena lawo esikhuluma ngawo.
Ama-communities wona izigaba ngezigaba ungathi zilazo yini inhlelo zokuqoqana izona zodwa izigaba, inkokheli yezigaba ibambene yini ekulwisaneni lolu dubo?
Inkokheli zezigaba zibambene kakhulu, siyazama ukubana sivikele abantwana, siyazama ukuba abantu bahlalisane kuhle, ingabi lodlame phakathi kwama-communities yona lawo okuyikhona okubangela izidakamizwa.
Uhulumende na sike sambona esungula amaqula awokulwisana lalolu dubo ebambisane lamapholisa. Ungathi zanele yini inhlelo zikahulumende?
Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngokudilileyo, angenele kwizigaba zonke ukubana sincedise labantwana bathole usizo ekubaneni silwisane lodubo lolu lwezidakamizwa. Siyafisa ukubana uhulumende asikhashe singama-councillors abamela amadolobho. Siyafisa ukubana uhulumende angenele ngezigaba ngezigaba ukubana silise udlame lolo sekuthe lwamemetheka, udlame lwezidakamizwa.
UNkosikazi Phesi Nyathi ngu-councillor we-proportional representation kobulawayo obexoxa lo Ntungamile Nkomo owe-Studio 7. Baningi abantu abaseZimbabwe abashayela uhulumende ihlombe ngomthetho osanda kwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukukhuphula iminyaka yomntwana ongaya ecansini isuka kwelishumi lasithupha 16 isiyafika kwelishumi lasishiyagalombili 18. Kodwa abalwela amalungelo abantwana bathi lanxa umthetho lo umuhle kumele abantu bedonse ndawonye ukuze ulondolozwe ilungelo lomntwana. UTobias Mzingwa weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umthetho we-Statutory Instrument 2 of 2024 owethulwe nguMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzakuba engalweni zemithetho yelizwe okwenyanga eziyisithupha kuphela. Idale lePhalamende lifanele ukuba liwulolonge ubiselwe njalo kumongameli ozawupasisa ukuba ube ngumthetho ogcweleyo. Okwamanje iziqondiso zomthetho lo zikubeka sobala ukuba umuntu ozakwephula iziqondiso lezi ulakho ukuvalelwa entolongweni okweminyaka elithumi. Igqwetha elilwela ilungelo likaZulu lizimele, uMnumzana Xolani Ngwenya, Uchasisa ukuba umthetho lo uchoni.
Ngomnyaka ophelileyo ngoMay inkundla enkulu ebona ngamalungelo kwezombusazwe esithi Constitutional Court yahlala yenza isinqumo sokuthi uhulumende leParliament kufanele bayenze umthetho okhiphayo lowo othi umntwana oleminyaka elithumi lesithupha 16 years uyavunyelwa ukuya emacansini. Kufakwe umthetho othi umntwana uvunyelwa ukuya emacansini nxa eseleminyaka elithumi lesishiyagalombili 18 years. So umthetho lo ubungekho from ngesikhathi sika May kuze kuzofika kumalanga adlulileyo lapho umongameli ayenze khona lowo mthetho.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Barbara Magigwana uthi muhle kakhulu umthetho owethulwe nguhulumende.
Nalo umthetho ofakwe nguhulumende ngiyawamukela sibili ngoba ngibona uzayehlisa inani labantwana abazithola bebancane kakhulu okubafaka enkosini health wise. Labona lanama early what child marriages nalokwenziwa ngamanye amabandla kurongo kakhulu abantwana asingabayendisi bebancane sigcine abantwana bavu bakhule bazathi sasa labo libe lihle.
Osakhulayo njalo eyisifundi se-Africa University unkosikazi Sibongumusa Ncube uthi yebo umthetho usukhona kodwa kumele ugcwalisiswe ukuzwe izigilamkhuba ezihlukumeza abantwana zibolele ejele.
Lesi sinyathelo esikhulu esithethwe siqakathekile ekunqandeni ukuhlukumezwa kwabantwana lokuphakamisa njalo lokuvukela amalungelo abo. Kulithemba lethu sonke njengomphakathi ukuthi umthetho lo omutsha uzalandelwa abawephulayo bagiyotshiswe ngokufanele.
Okwenziwe nguhulumende kunconywe njalo ngumnumzana Tajuddin Oyewale okhokhela inhlanganiso ye-UNICEF kwele Zimbabwe.
UNICEF commends the government of Zimbabwe for the passage of a new legislation that raises the age of consent to 18 years for sexual activities. This legislation has come to complement the amendment to the Marriages Act.
Siyakwazi ukuthi umthetho wokuthi abantwana abaphansi kweminyaka engu-18 bengayendi ubukhona akade usilela yiwo lo umthetho osubekiwe okubeka sobala ukuthi nakho ukuya emacansini lo mntwana oleminyaka engakedluli ithumi lasishiyagalombili licala ukuhambelana kwemithetho leyi imibili kwenza ukuthi amalungelo abantwana alokwenza ngezecansi athole isisindo.
Ingcwethi ecubungula indaba zabatsha njalo ofundisa ekholitshini leLupane State University umnumzana Mbulisi Ndlovu uthi umthetho lo kawusoze umise ukuhlukunyezwa kwamankazana kuphela kodwa labafana.
Ubuhle bomthetho lowo yikuthi ubopha nxa zonke. Kulezi nsuku siyaziwa khona even omama sebexhwalile abadala othola belala labantwana abancane abangabafana abancane labo babotshwa ngomthetho lowo nxa umfana lo engakafikisi iminyaka efananayo 18 years leyo. So hayi, mina ngokubona ngumthetho olungileyo kakhulu elizweni.
Umphathintambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi utshele iStudio 7 ukuba idale lePhalamende lizalungisa umthetho osekela lokhu okwethulwe ngumnangagwa phansi kwamandla awaphiwa isisekelo sombuso awe-presidential powers. Abakholo lwesipositoli baziwa ngokutshada lokutshadisa abantwana abaphansi kweminyaka elithumi lasithupha. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa impahla lokudla bathi bathwele nzima ngenxa yokugugudeka komnotho okwenza abantu beswele le mali yokuthenga impahla abayithengisayo emgwaqweni. Bathi bona lonyaka akuthembisi ukuba bazakwenelisa ukuphilisa izimuli zabo. Sebephila ngentando kaNkulunkulu. Kubika uGibbs Dube.
Umunye wabakhala ngokwenzakala emgwaqweni ngunkosazana Charity Mpofu othengisa impahla ayidinga kwele South Africa lakwamanye amazwe.
Engingakutsho ngebhizinesi yalonyaka lokho kuqale umnyaka 2024 yikuthi njengabantu abaphila ngokuthengisa besingakayiboni ibhizinesi uhamba kwayo ngenxa yokuthi kuhle kwathi kuqala umnyaka kwahlangana lokuvulwa kwezikolo. So ekuvuleni kwezikolo sananzela ukuthi izikolo eziningi kuthi ekuvula izikolo bebekhwezile amafees. Ngapha abantu bekhangelele ukuthi bathengele stationery lama inform kwavela kwavuka sokukhwele zonke izinto okungangokuthi abantwana at the same time babelesidingo sokuthi lanxa besiye esikolo bahambe bethele umphako wokudla esikolo sananzela ukuthi kusuke kwakhwela kwaze kwakhwela ngitsho lesinkwa So esingakutsho ukuthi lokho kuqalise umnyaka ka 2024 business wise haya sikabona ukuthi buhamba njani ngoba esingakutsho ukuthi imali vele kayikho abantu basakhangelana lezo zesikolo basakhangelana lokukhwela kwentengo yokudla ezitolo
uNkosazana Mpofu uthi kwesinye isikhathi bathola imali engatsho lutho ngelanga
usungakwanisa ukuthi uthengise singathi $5 $5 kumbe kusiyafika kubo $12-$15 eyimali eyenela ukuthi ugade ubuyela endlini ugade njalo usubuyela lapho othengisela khona kube njalo futhi nxa ulomntwana ogadayo esiye esikolo ugadise futhi lo mntwana wesikolo esingakutsho ukuthi lokho kuqale nje umnyaka sesiphila silokho nje sicontinue siphila ibusiness ye hands to mouth ngoba asikabi la imali yokuthi ungakwanisa ukuthi uhambe uyethengisa ube nemali oyibekayo yonke imali nje sithengisayo iphinda njalo iphele esikhangelele ukuthi yikho kuzayenza futhi ukuthi kube nzima ukuthi sicontinue siwoda amabhizinisi eqhubekela phambili ngoba siyananzela ukuthi kuyena leyo futhi imali yabuyithengisile abanye uyabe unguwe i-breadwinner zonke indleko zendlini sikhangele kuwe uphinde uthathe kuleyo mali isinkwa khathesi ngentengo esikhona udola usuphinda njalo ufake ama-coin awe-rand lase-South Africa engathi i-3 rand sesithi ba idola 3 rand ngokungako nxa usuthengise i-$5 ukutho ukuthi vele uhlusane ungasela lutho
unkosikazi Dorine Selemani othengisa izigqoko lokunye enzikini yedolobho lakobulawayo layo uthi kunzima lo nyaka
i-business lo nyaka singathi 2024 kakakhanye ukuthi kuhamba njani since is January abantu babhadala ama-fees nakuthenga amabhuku ngoba since iZimbabwe everything sizithengi uyathenga i-textbook uthenga ibhuku lokubhalela uthenga ipen ubhadala i-fees so hayi business ilow kakhulu is very very low sasithi okunye kade kubusungu ukuthi emabhukwini akhona lade sisithi siphephelele kuwo ebefladile hayi imakethi ibifladile ngamabhuku so cine vele indlela intengo esithengwa ngayo icine siyehla ngoba besiqale besebenza $3.50, $8.10 sicine sisebenza ama-$3.18 ama-72 pages so hayi ibhizinisi salomo sisikhangelele nje ukuthi maybe uJanuwari singaphela singene kwi-Februari kungaba ngcono
uNkosazana Ntombi kayise mlilo ukhala kakhulu ngokugudeka komnotho weZimbabwe kanye lezitolo zabantu bokuza
okokuqala kungabe kudalwa ngumkhonomi wethu oyehlileyo abantu bahola i-RTGS batshintshe imali ibe i-US dollar bese sithengisa thina nge-US dollar okusho ukuthi imali abeyiholile iyabe ingeneli ukuthi ikwanisele imali zabo njalo babe lakho okuseleyo eceleni okwesibili kudalwa yikuba khona kwama-China shop kuwo wonke amakona akubulawayo kuba nzima kithi esithengisayo ngoba thina zathi siyawoda bese sizothengisa ama-China lawo ama-China shops abalethela impahla ngentengo thina esiwoda ngayo kwenza kube nzima ukusebenza kobulawayo ngoba uzathengisela bani wonke umuntu uyabeqonda e-China shop
kuthi kuzima kakhulu emigwaqweni
uyaswela yona yokugada ubuyela ngkhaya
abaningi bathi kuzakuba nzima lo nyaka ukuselela imuli zabo njalo kwababoni umomo lo ukuquka masinyane ngimele istudio 7 ngiseMaryland ngiuGibbs Dube
iningi labasekeli bebandla eliphikisayo kwelemelika elama-Republicans abakade bethe gwaqa emhlanganeni wabomkhulu we-caucus owenzelwe esigabeni se-Iowa babikwa lokhu besekela umnumzana Donald Trump owakwaba ngumongameli ukuthi angaba lakho ukukhokhela njalo leli lizwe kakuhle lanxa ebhekane lamacala amaningi asemthethwandaba sikhuluma kanje laba bantu abalombono onje babikwa beyisilinganiso sokubili kokuthathu abathi njalo lokhu bekholelwa ukuthi umongameli Joe Biden ubandla lama-Democrats akanqobanga kukhetho lomnyaka oka-2020. Umncintiswano womdlalo wenguqu wamazwe abensundu we-Africa Cup of Nations kumbe AFCON uqhubekela phambili kwele-Côte d'Ivoire abalandela ulumhlalo abase Zimbabwe babheke ngelihlo lokhozo umdlalo phakathi kwele South Africa leMali. Namhlanje iqembu eleBurkina Faso linqobe eleMauritania 1-0 emdlalweni osanda kuphela. Okwamanje kudlala iqembu elimela iTunisia lelimela eleNamibia. Abaqoqi bomcimbi osungulwe ngomnyaka odluleyo okhangelele ukuqhutshwa minyaka yonke yinduna uChief Dakamela lapho kunikezwa khona abasebenzele intuthuko yemhlubulweni Mandebeleni izicoco bathi ukhangelele ukuqhutshwa mhla ka 6 ngenyanga kaMabasa eholi yeDakamela enkayi. Imbongi labanye abaculi abalingisayo bakhangelelwe ukuthokozisa abantu ngolwesihlanu kodakamela mhlakazi ku-5 kumabasa phambilini kwalomcimbi ngomgqibelo. Kusenjalo umculi owazakala ngokuthi Nyone Mnyama umlandi wechichi ungomunye owakhangelelwe ukuphatheka kulomkhosi. Wethule umculo oncuma imisebenzi yenduna uDakamela. Usandekile emhlanga weStudio 7 uxoxa loNyoni Emnyama ngalolu daba.
Nyone Mnyama le ebingelelayo Anton Ochoma. Ingoma le ethi emlandweni kaDakamela sizama ukukhuluma ngalokho esesikubonile okwenziwe ngudakamela okungakaze mhlawumbe kwenzeka in our lifetime, mhlawumbe noma kuye kwenzeka thina besingekakuboni. Siqale ukubonela kudakamela into ezifana nokwenza imicimbi yemigubho kadakamela, ama-award ceremony kadakamela, ukwakhela nje abogogo izindlu laba abangenazo, ukukhuthazana nesigaba sakho ukuthi siqhubeke sifundise abantwana kokhana nezinto ezifana nesibaya senkosi, isiphala senkosi, inani. Kungumlando owakhiwe ngudakamela endaweni yakithi komthwakazi, ikakhulu endaweni yakithi enkaya. Thina nje abantwana basenkaya si-proud kakhulu ngodakamela into ayenzileyo. So kuyadingeka ukuthi nathi singabaculi siphakame simsekele kakhulu kulokho akwenza.
Njengeqembu lizaphatheka na emcimbini ozayo ukodakamela, njalo yiziphi ingoma elizazihlabe kumbe le yiyo eyabe ihamba phambili?
Ma abadala bathe basukuma basicela ukuthi wozani sizoncedisana sakheni isizwe sethu sindawonye. Kuqakathekile ukuthi lathi sisukume sibambise lapho nalapho esiyabe sikwenza khona. Sizobe sikhona, sizofika lapho sidlale yona le ngoma yona lena nje ekhona eyethi sekusela amahora amabili amathathu. Mhlawumbe sizophinda sidlale neyinye ethi bahle bagezile, noma mhlawumbe sesingathi ngabe koyangami ngabe makoko bayihostelane. Kuyobe sekuyibuya sikhangele ukuthi uhlelo luhamba kanjani.
Asizweni amazwi enduna uDakamela ayingxenye yalo mculo awakhuluma ngomnyaka odluleyo kusungulwa lo mkhosi.
abone ke ngethemba sokholisile umculo nganyoni ezimnyama wechichi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah.